abakhulume lo msakazi we-Studio 7 bathi abakwazi ukuthi bakhethwe njani abantu abazahlangana lo mnanga kwa okhalela ukuthi uzahlala kule Botswana okwamalanga amabili. Badane okumalisa abantu akade befuna ukubona umnanga kwa owasusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye encediswa libutho. Omunye wabakhonona ngokuthi kanxuswanga ngumnumzana Andreas Banda obefisa ukwethulela umnanga kwa konke kusesifubeni sakhe.
Ukubuya kwakhe umongameli into esiyithakazelelayo kakhulu, kodwa osekuphambanisekile khona ukuthi bekhethe abazahlangana labo. Singabantu abehlukehlukeneyo, abanye basebenza emaplazini, abanye basebenza emahofisini, abanye bahleli nje abalamaphepha lapha. Ngakho-ke nxa kukhethiwe sizabakwazi njani ukuthi osimeleyo ngubani?
Akucacanga ukuthi abazahlangana lo mongameli kade bekhethwa njani. Esinye isisebenzi ofisini yomeli wezimabhokolo eBotswana sithi kade kusiba nemhlangano ofisini le emavikini asanda kwedlula kulungiselela ukwethekelela kukamnangagwa. Abazangena umhlangano lo ozakwenzelwa eHebron International Convention Center sebephiwe incwadi zokubanxusa njalo kubikwa inengi kungosomabhizimusi. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ncube udubele sifiso sokuhlangana lomnangagwa njalo ambuze imibuzo ephatheni lempilo yabo njengezizalwane zeZimbabwe kule Botswana.
Sihlezi nje kuleli lizwe laseBotswana ngenxa yezinqumo ezathathwa ngukhulumeni owadlulayo owayekhokhelwa Mugabe. Umnangagwa enguminista kuyo yonke iminyaka leyo, kathesi usengupresident, uyeza kuleli lizwe laseBotswana ngomvulo. Besilembuzo eminingi besifisa ukuyifaka kuye la yasiphendule sikhulumisane, kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazohlangana nalo president. Asikwazi ukuthi basebenzisa i-criteria enjani ngoba ubefuza sihlanganise sonke singamaZimbabwe sikhulume laye azitshele ukuthi siphenduke ekhaya. Njalo uma siphenduke ekhaya sikhangeleleni.
Omunye njalo ohlala kwele Botswana umnumzana Dumisani Ncube uthi nxa umnangagwa efisa ukuzwa izikhalo zabantu abaningi kwele Botswana bekumele unxuswe abantu abaningi hathi ihlekana.
Umnangagwa was really serious about meeting up with Zimbabweans in Botswana. He should have extended these invitations to everyone around the country, not ukuthi kube lama-selections wabantu ukuthi abazahlangana e-embassy.
Abanye njalo bacabangela ukuthi bokuhluzwa labo abazahlangana lomnangagwa kusesatshelwa okufana lalokho okwenzakala kwele South Africa, lapho abanye abesindebeleni batshengisela bemtshela ukuthi ungumbulali ngesandla abalaswe kumbhuqazwe wegugurahundi. Umongameli Mnangagwa uzabe seBotswana kulandela ukunxuswa kwakhe umongameli Ian Khama ukuthi azokwethekelelwa kwamalanga amabili lapho azakhuluma ledale lephalamende njalo ayethekelele inkampani elolonga amadayimani eye-Diamond Trading Company eseHebron. NginguMartin Ngwenya owendaba ze-Studio 7 ngisabulonihwele Botswana.